kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo. Kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi, kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe, kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uzulu engeza njani ukuze azivikele? Njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo? Ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zenyini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo, uzulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhla ziyisitshiyangalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya, kuthi kwezinye indawo lifefeze.